Yebo ngiyabonga kanti yebo kuliqiniso ukuthi kulo gwalo esengilulobile endlolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu sheet consciousness ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kithi ungakufananisa lokuthi saga lesindebele sithwala sona zithathwa ziluma ngezinye indlela leleli bala iphrase yesilungu le at sheet consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo oyimometha yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma so imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafitshane ukuthapha ubuhle phakathi kobubi ngendlela esithapha ngakhona inyosi ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi sibuthise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi ngenxa yokuthi sisebenzise ubulongwe bona byana so ngikhuluma ngaleyo nkulumo yokuthi lapha sithe sahlangana nobubi asidani kale kodwa sithatha lelo thuba ukuthi silisebenze bonobo bubi sibuthene bube yinto enhle njengoba ungakukhumbula kudala mabe sikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyitshisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza ukudla into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqine isiyikudla kwakho
kahle kahle kuyini okwenza ukuthi ulobe lolu gwalo
ngilulobe ngenxa yalokho esengidlane nakho empilweni njengomuntu kweyami ilayini sukela ngizalwa ekhaya etholotho emambanjeni line izinto zinzima kunemikhuhlane kunempunza inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi zelwe ngikhule ngesikhathi sempi kulwela ilizwe abadala sometimes bekhinjiswa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kuthene ungene egangeni ulunywe ngulonyovu ulunywe izinyosi sometimes uphose ulunywe la inyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngamevenya wen lapha uye bangulwe ebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo shid engene phakathi wayo mase ngibheka sengikhangela manje sengithi ngiyakhangelisisa ngibona ukuthi how into lezi noma bezinzima kanje bezingalandanga ukuzwa kakhulukazi bezilande khona ukuzosiqinisa zilande khona ukuzosifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi temasikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunje inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabikhona ozositshela ukuthi wena uzodlala ungubaba besizicabangela wonke lo amadlwana wonke lawo so bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakaniphe kodwa uma uyikhangelisisa indawo egcwele inyosi mangikubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu so ngilibhale leli bhuku ukukhankasa ukuthi sintshe kubhekene ububi njengobubi kodwa sibubheke njengomkuba into elethu uphila ezihlahleni into elethu uphila engadini
manje ugwalo lwakho lolu luzathengiswa njani njalo ngapi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babekwazi ukuthi nxa belufuna lolu gwalo baye ngapi
so lolu gwalo luqala nje ngale yena le viki esingene kuyo mhlaka 27 November kulilanga lami lokuzalwa yilo futhi ilanga lokuzalwa kwalolu gwalo so luyabe luthengiswa khona mhlaka 27 njengoba nje sisalivela abantu sebekade ukulithenga namanje but i-official launch yenzakala mhlaka 27 okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama orders sibanikeza lelo bhuku face to face kukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithola i-order evele eNew Zealand so siya eKorea le copy yakhe ubloge okhashana ukhokha imali ephezwa kwale khokhwa la eSouth Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze iKorea company ihambe yamnikeze ulaka the plan starting from next week sala iprocess yokulifaka kuAmazon ngoba abantu abaphakathi phandle kweAfrica nabanye abaphandle kweSouth Africa lapho esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona njalo futhi nakuyabe ngiku Twitter space eyabe ihostwa ngubusi noTom nomzala Tom eyabe ikhuluma monga leli ngiyabonga kakhulu and yona indaba yakhona ngixoxa kamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulele ekhaya uzakuthula ukuthi yehlukaniswe yabami ngokungumfana okuncane okukhulele ekhaya kuyixoxa le ndaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana ngona kuxoxa izinto kwakuzibona ezazihlekisa kubukela amadonki egijimisana ekhaya kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti why why izinto zini bese ukuphambilini i-story sakho na in terms of style uthola ukuthi mina sengikhulile yime ngithatha over from umfana lo obexoxa i-story sakhe engumntwana sokuba nelizwi lo ilizwi selisuba ngolomuntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala manje seliqalisa ukuyinterpret ukuthi ha lo kwakunje kwenza so lokhu ameva la enhlaba agcine ngifundise lokhu nalokhu nalokhu nalokhu.